Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamungela kustudio 7 ngesonto mhla ka 25 kumpandula 2022 ngokepstube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebenzile
abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani, asikho ukukhalela ama-sanctions na.
Bayakusola lokhu abakubandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa kumbe zizagalala umsebenzi. Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU-PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe CCC. Unumzana Tamburai Kwekwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala okumele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzeni inarrative yabo indaba ngokutsho kwabo siphumelele.
Ugwekwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe, sifuna ukhetho olusegcekeni, ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sowuvuka indaba ezidlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yakuqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukhuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni usithole usentolongweni abanye abangu-15 basentolongweni enyakusime bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-CCC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunindezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgaqo ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngaba abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendukile useye. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaza ukuthi
yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla lezanu PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe ongela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe, badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona kathesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayisikho ukudinga ukuthi kube lokulezijeziso zeninotho yini ekubukhokheli bethu, okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kakahle. Ezinye izinto yebo yesingazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela ngona bana batshengisela bekhona abhakwela kithi eZimbabwe, bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU PF ayisibe bopha abantu.
Unkosikazi Sekayinzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umnankagwa wenza imihlangano eminingi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF uthi
iZimbabwe is open for business. Isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle, especially emhlweni wamaChina, even la kuWestern Bloc, la ku lokuze laboRussia. Wonke ama-countries analo amaningi abuyile sibili azozama ukuthi ainveste eZimbabwe ngelokuze naleyane Zimbabwe is open for business. iZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe esitsho okade kungekho khona izolo. Kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama-sanctions. U-president ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama-sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile, abantu beZimbabwe bengabaleki beziphephela kwamanye amazwe.
Ugawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zakhuphuka, asiyo Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima. Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezi zinto ezikubo Russia, ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu. So umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale siphuma kiyo. Ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balitshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukhalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahunzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMathoreni North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane, but sabona ukuthi kwena nge-payday kwakungekalutho. Iholo vele these days ukhanya ngani hayi asisakhoni njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa i-government ingakayenzeli lutho by mhlaka 26 kumele abantu bazihlalele endlini. Simelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something, because imali esiyizuzayo kathesi vele ayisakhwani, akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-report for duty for mhlaka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi esihola imali encane sihole malini?
Thina ethi ukukangeleka thethi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe equivalent nge-black market rate, at least ngaba ngcono. because the case in Malaya Kabasinika, US, and Konapo wants to rent the five, Kuna also rent the five aircraft allowance. You know, I could be the case with Uganda is a hand. So, always it's a rent the five to go on at any time when I will keep a very small 100 to be there. And then, there's way 100 years in Malaya, around 50,000 RTGS, and 50,000 RTGS, you know, this is very high paying limit. When I can remember, when I can't give them to the hotel, it is around 3,900, which is almost 4,000. So, China, if you have at least about 60%, about 40 kgs, already, it's one of those 12,000 is going to be into the hotel. When I find cooking oil, when I find yama, konapo, when I find it's chevo, it's very absurd.
Unumzana Neva Nyawuzi, umele IPTUZ, esabelwe ni 73 North, skokwe lae ese wange. So wange ni kusikaba Iceland Live, sikusikangele zwila kwa manyumazwe kwa mafichane. Unumzana Seki, Lavrov, opete utla ngotulu wa kulumende, ulubona ngokudlelana lamanyamazi uthi abaza abakhulumayo abathele Russia lenza ubuchapa kule Ukraine usukuchwa ukhetho lwe referendum ezabelweni eziqoqela iDonetsk bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezidlutunwa ngele Russia kubika abezindaba abe Reuters abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo The People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le UNITA bathi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo. Abakudala le Senate kule Melika bathi kumele kuvinjwe kuwenziwa ngumnumzana King Jong-un wakwele North Korea olulonga ngamandla izikhali zenuclear. So kwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyakwazi ukuthi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so-ke uya phambili pho kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuzo Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, sizakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela babuDube abasakazi bonke kanye labalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kwenziwani kuyo phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje, sithi nje sonke umbumbi wesizwe, sihlanganeni, sakheni izinto ezizakwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwake kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba nanamhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshiti laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi la majaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa engalandelwa ngendlela eyiyo. Kulokhu kuhambisana lokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa, ngoba kudala kokuvele kuthiwa into enje iyazila. Xa usizwa igama lokuzila uvele ungabisayipinta leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalaphana emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwumuzi wenkosi. Nxa kwenzeka labo somlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzi wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe sikamthokazi ngenkosi, so-ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha yendaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la inkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumana kuphela ikhondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
kudala
ukuthi kube lokwehlukana esizwe
siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa so nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe
ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion ngakho-ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambeni siye phambili
lapho-ke lizwe umnumzana Mbuso Ngwenya ingcedi kwezamasiko esintu sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya
siyabonga baba Mbuso
sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachathi lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese ngumuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini ayelinatha ngakho-ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abanye bebuza ukuba kambe singaya emacansini na nxa singatshati yonke leyo mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi upawulu nxa ekhuluma kutimothi uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kobudlelwane bokuthi ngithandana lomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ndidlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likankulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana lini elithandanayo lingatshati kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lithiya selisephakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi kankulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodade wenu kumbe njengomfo wenu okwesibili ilizwi kankulunkulu lithi lona vele wona umtshado ungcwele kutsho ukuthi nxa kuyiwe emacansini unkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshadweni ayisonto kumele iyenziwe ngaphandle komtshado yikho sibona ukuthi yonke into le yenziwa ngaphandle komtshado kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesisu abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama akhe umbeke etoilet wabaleka ngoba umtshiye egodini ngoba umtshiye ngaphandle kwegedi lechurchi kutho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli lithi yonke into ilesikhathi sayo kulesikhathi sokuchata, kulesikhathi soneso sokuba lithandane lingachata. Kulezi zinto ezenziwa ngaphandle komchato, lezi zinto okumele zenziwe phakathi komchato. UNkulunkulu lenhloso ngomchato, ukuba umchato ungcwele njalo umchato kumele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu kuba basize. Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukuchata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze bethatha umchato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso esigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungathini lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanjuse dulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCastleaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamos linqotshwe nge-1 kanyanga lengezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs litshayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga, ikanti iqembu leTriangle United linqobele Herentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenze eThailand ngama-runs ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lama-runs angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela ama-runs angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSydney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo kudaba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngakalisi boxing ngile, I think 11. Sidlala labafana sikhomba udlala. Ngasenjoyini army. Manje ngisenjoyini army abangani bami batshele omkhulu weLlewellyn Barracks. Kuthi kulo thomo osebraid ukuthiwa nguGreen bathi libise la bangitata bangihambise eLlewellyn Barracks aqalisa khona kufana ha boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengaphunga ukudlala lam and babebisa ama rugby player ama giant amakhiwo ngibatshaye not even a minute. About 10 of them, this is one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional, but you can take the professor. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them. I used to train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Solo fight, Michael Papala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayengqungquthela esigaba seheavyweight elizweni. Sanqadube
Tom Yangas. Yes. Utamo wabuya funa matips futhi ngimtshele manje wabuya wathe buya kanti ubuya efuna ukuthi sparring nami manje ngathi ngathi ngifundise umfana iboxing, you know, ngamfundisa iboxing.
Intatheli izindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa iYoung Arts elaproducer abadlali abaningi abayibo ababewuphethe umdlalo kusigaba seMathebelele ngama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu ngabesikharadini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo. kaqube phambili ngomsebenzi wakho omuhle.
Iqembu leYoung Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wengqindi yochutshelwe kobulawayo ngomgqibelo obubizwa ngokuthi yi-National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJaden Joseph ngomunye wabadlali obekumele laye adlale, kodwa lo obekumele adlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingelele kunonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqobile ngokwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcoleni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami i-support esuka kunina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze u-support. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ungaya laphana naku-Facebook uthi uguluva wesintu music, uyangithola. Naku-Instagram nakho ngathi uguluva wesintu music uyangithola, uye naku-YouTube futhi uyangithola futhi nakhona. Yangithola ngokuqile kwakomthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu jaha lekhaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngokuluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.